angazi ukuthi amasiko ayachiyana. Mina ngokwazi kwami uZimu luwela abantu ababe belomunye wabo oyabe echithe igazi elingelacala. Mhlawumbe anyamalale kuthuliseke kuthi. Kodwa-ke imvama yena lowo oyabe kwenzile angasila kodwa aphile lobunzima bokufelwa ngendlela ezingaqedakaliyo kwabakibo. Kangazi-ke laba bathi nxa angabekwa entabeni yona leyo lapho kubekwa khona abanye bazaqedwa luzimu mhlawumbe lisiko lesitshoneni. Kumbe njalo utsho ukuthi balisandla ekufeni kukamkhazi xa kusiya esintwini sakithi. Kodwa kwesakibo hhayi kangikwazi ngikwazi ukuthi yikho lokhu ukuthi ungachitha igazi elingelacala unyamalala ungabonakali. Ungafumi ukuthi nguwe uzimu luzahlasela lungakuthiya wena njengoba ngisitsho luyethatha intsholi yomndeni lezizukulwane zakho baze basho abadala ukuthi hhayi lokhu kubangelwa yikuthi uyihlo omkhulu wenza isiga esithize nyakana thize lokho okuthi kodwa ukumbeka entabeni kungaba bangela uzimu hhayi ngingazisiko lelo elitsho yibona babathi bazadliwa luzimu.
Esintwini khona nxa lithe labeka umuntu endaweni lapha bengafuni khona kuyenzeka yini ukuthi alihlamukele alihlasele ngozimo?
Ye ikuthi sesisiya enkolweni yabantu ye ngoba ngiseke sizwe sibone abanye nxa kuthe kwaba lo kuxabana ungazwisisani ungazwanani ekubekiweni komuntu endaweni ethize mhlawumbe ebingafunwa ngulowo obekwayo kumbe abanye bengafuni bayenza imithanithani lesintu sabo babike lasemadlozini nakibo ukuthi amadlozi lalo osehambile bababone ukuthi benza nalabo abantu abaphambana lalokhu abawufisayo mhlawumbe-ke lapho usila kungathiwa luzimu kodwa kuyabe sekubangelwa yimikhuleko yalabo ababekhuleka kulokhu abakhuleka kukho ngaleso sikhathi ukuthi laba abantu baphambanisile kabashaye ngoswayo.
Umbona efihlwa ngaphi uMgabe njengoba kulokudoniselana okungaka phakathi kwemuli yakhe lohulumende?
Leyo impica amadala insinda baphenduli kuba lukhunyana kodwa ngibona ate ekugcineni uhulumende lo uzakwenza awufunayo. Labana abantu njengoba size omunye wabo esithi bazacupha inhlabathi labo bayakwenza wabo umngcwabo khona lekha kuthi bazakwemba labo ithuna bathanda inhlabathi kumbe irozi ekhandapana entabeni kule nhlabathi bayekwenza isiko labo lokumngcwaba labo ekhaya kutho ukuthi angangcwatshwa indawo ezimbili angangcwatshwa khonapho erozi ekha ngendlela le efuna ngohulumende labanye lezinduna zakhona lezo lale indlela abazayenza bona bakibo abawugushungu ukuthi bathathe inhlabathi bayemngcwaba eceleni kukanina. UMgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezimbili. Umzimba uzangcwatshwa entabeni kodwa isiko labo lakogushungu elizayo elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kuzimba.